Abecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bakhweze udaba lolu emthethwandaba besithi bona yibo iMDC esemthethweni ngoba uMakhube waxotshwa ebandleni ngakho ke akalalungelo lokusebenzisa ibizo kanye lempawu zalo. Umahluleli wodaba lolu e-High Court umnumzana Francis Bere ubeke eceleni lolu daba ethi akulabo ufakazi obusobala kuye ukuthi yilipi phakathi kwamacele womabili iMDC uqobo. Uqhubeke ethi akula sidingeko sokuthi lolu daba lwahlulelwe ngesiphangiphangi. Icele likaChamisa yilo elizabhadala indleko zonke zomthethwandaba. Igqwetha ebelimele icele likaChamisa umnumzana Lucas Nkomo utheba lokudana okukhulu ngesinqumo sikamahluleli ngakho ke balakho ukulukhweza emthethwandaba waphezulu owe Supreme Court nxa sebehluze isinqumo sikamahluleli.
Ngakho ke ukhanya uvumelane lama preliminary points lawo ayelethwe ligqwetha labo Thokozani Khuphe esithi yena ngokubona kwakhe udaba loluka kalujahanga akujahwa ngalo kula agency wabuya wathi yena kalashuwa ukuthi kahle kahle iparty ye-MDC yiphi. Ngakho ke uthe yena ngaphandle kokuthi kube leyinye i-court kumbe omunye umthethwandaba ohlazulula udaba lokuthi kahle kahle iMDC yiphi phakathi kwazo zombili yena angeke ayenze isinqumo ngodaba lolo. Ngakho ke wasesithi ke kasozake ke aqhubekele phambili ngalo udaba. Sina silokudana kakhulu ngendlela ke isinqumo esethulwe ngayo sesizama ukuthi sikhange sizama ukuthi sikhangele ukuthi ubhale wathini kusinqumo sakhe ukwenzela ukuthi sibone ukuthi udaba lolu siyaludlulisela kunkundla enkulu eSupreme Court ngokushesha.
Igqwetha elimele icele likaMakhuphe umnumzana Lovemore Maduku uthi umahluleli uthe kukhanya kulamabandla amabili asebenzisa ibizo elifanayo ngakho ke kumele wona akulungisise wona wodwa elandela isisekelo sebandla.
Dare rati pane mapato maviri anesara kuti MDCT yavakhuphe neyana Chamisa ese anokwanisa
kushaya umthethwandaba uthe kula maqembu amabili asebenzisa ibizo elithi MDCT ngakho onke ayavunyelwa ukusebenzisa amabizo amabili lawa kuze kube lo mthethwandaba oza kutsho ukuthi eliyilo yiliphi. Njalo kugcizelelwe ukuthi kumele kulandelwe isisekelo sebandla le-FDCT ethi iqembu likaChamisa liphambanisile ngokugijima lisiya emthethwandaba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe umnumzana Abednego Bebe uthi bazaqhubeka besebenzisa ibizo leli ngoba sebelungisise udaba lobukhokheli kuCongress abebelayo ngempela viki edluleyo.
Ugwalo okade lufakwe ke ngabantu abalandela ubaba uBhuti uChamisa lulahliwe ke ngumthethwandaba lulahlwa ngesizathu zokuthi ke akuzange kuhambe kuhle indlela abakunethe ngayo ngoba ke indlela zeparty zilandela iconstitution yeparty ukuthi zilungisise inhlupho ezikuparty. Ngalesi sizothi ke mbonani ijudgment ke ephume namhla itshengisa ukuthi ke emabandleni ukuthi sehluleke ke ukuthi silungisane kakudingi ukuthi size siye e-court ngoba ama-constitutions ebandla akutsho ukuthi kona lapho okuphikiswana khona kulungiswana njani. So ke idale le-court namhla likunqumile ke lokhu ukuthi hayi i-application yabakade beyifakile ke isidismisiwe and idismisiwe ilama-court. So kunezi ndlela ke kutsho ukuthi kona ke badliwe ke-court sebezabhadala indleko zonke esibuye ngazo lapho e-court.
Omunye osekela icele likaChamisa unkosikazi Sakhile Dewa uthe lapha abantu bathabela ize ngoba udaba lolu lungakacaci ukuthi luzaphela njani njalo lukhatshana lokuphela.
Indaba le ngikhona izaqhubekela phambili ngoba idinga umdeni ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane. Iqiniso ukuthi khona ibingadingi high court but idinga ukuthi kukhulunyiswane ngoba ibizo alitsho lutho njalo ibizo lidetermine ukuthi khona onguye umnikazi wama-structures ngubani. Siza kuthola lokhu ama-answers wonke nxa kuyikuthi khona sesihlale phansi sakukhangela ukuthi onguye othathayo ngubani ngoba othathayo uthathayo umnikazi wama structures lo mnika nguye umnikazi webizo awungeke uthathe ibizo wena uhamba nabantu abangaso bephathi
udaba lolu beluqhubekela phambili kusukela ngeviki edluleyo abalandeli bamacele womabili bebehlabela begida phambi komthethwandaba we-High Court abecele likamakhuphe bejabulela ukuthi bazaqhubeka besebenzisa ibizo lokuthi MDCT ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.